So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 7 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela igogwe nembudziya edalele parliament umnumzana Justice Mayor wadlajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu 5 million ngumthethwandaba. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho.
Nasiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abesebegalulwa kumaya kokuzidakamizwa.
Kwezokhetho lamhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Ibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo i-regulating authority ba-partisan.
Asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria le-Turkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4,300.
Kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungasiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa ke kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebetshonile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Omela igogwe nembudziya idalele parliamente umnumzana Justice Mayor wadlajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu i-5 million. Umthethwandaba uthe lolu daba solulenyanga ezedlula eziyisithupha lungathoniswanga ngalokho sokumele lulahlelwe khatshana. Uwajejena ubikwa elobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa wathatha imali yeziphala ze-GMB elabanye bakhe babotshwa ngamapholisa ogajalwe zakha nyakenye. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho. Amapholisa abemisa izimota emgwaqweni edinga izidakamizwa kulolu hlelo lona olusungulwe eHarare ngeviki edluleyo njalo lukhangelelwe ukuqutshwa kwamanye amadolobho njengoba udubo lwezidakamizwa lubikwa lubhahile elizweni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi kuyadanisa ukuthi abanye abathengisa entubeni zezikolo bafaka izidakamizwa kumascones ababhakayo ukwenzela ukuthi abantwana beqhubeke bewathenga.
Kusukule minyaka ethile kumbinyanga ezithile sisebenza gadalala ngenxa yokuthi ngasiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abesebegalulwa kumaya kokuzidakamizwa ngenxa yokuthi kulabantu abathengisayo. Ngikhuluma kanje phose iviki leyi edlulileyo, imaviki amabili adlulileyo, sike saba lomhlangano eNtumbane Hall okube kule ingxenye yezikhulumelo efanele zikhulume ngayo nale ndaba yezidakamizwa. Kwasekusibakela abanye abantu abalokuganga, abanye abantu ababekuganga babezama ukubana indaba ndaba lingaxoxiswana kulo mhlangano kwacaca ukuthi bona bobani ukuthi basetshenziswa yibona wangabantu abasha but sakwazi ukuthi basetshenziswa yibona abantu abadala abayiziganga abathengisa izidakamizwa ebulenjini laba besikhona sikhuluma ngakho ukuthi abantu ababalekele izidakamizwa lezo njalo siyabonga ukuthi sike sasanxuswa lapha emapholiseni lami ngameli inhlanganiso e-Rose Camp lapha nebizwe izikhulu zamapholisi kulo commission okhona laphana ukuthiwa ngunyabaza nguye owayebisele omhlangano kodwa-ke saba lesikhathi esihle sibili okwakulethwe nje iy'ngathi ezijiyeneyo sikhuluma ngazo izidakamizwa saba ingxenye enkulu yokubana sokufanele ziqedwe lezi zidakamizwa abantu basebenze bendawonye njalo phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi siyakhupha okungama-pamphlet esikhaya ubana kuphume unikezwe i-community ukwenzela ukuthi sitshengise ingozi yalezi zidakamizwa ezikhona le mhlanganweni yethu futhi esesibalayo khathesi akulamhlangano esingabi layena le indaba yezidakamizwa sikhuluma bekulo mhlangano wa-25 enketha ibiyingxenye yenkulumo kumathi endaba ekhona izidakamizwa bezikhona so ungaze uhambele kwangaphi kukhulunywa ngakho
ngokubona kwakho ungathi uhlupho lolu lubhahile kakhulu yini edolobheni lakobulawayo nxa singaqathanisa lamanye amadolobho
eqinisweni yukuthi indaba yezidakamizwa emzini wakobulawayo isiyindaba ebhahe kakhulu singananzelelwa thola ukuthi akusela lokithi kumbe iwadi ongahamba uthole kuthiwa kulaa ndawo lapho kuthengiswa khona izidakamizwa futhi into emangalisayo ukuthi indawo zakhona kumbe izindlu lezokuthiwa sona izidakamizwa ziyaziwa lanxa abantu abelokuhlakanipho ukuthi uyathola ufika umuntu kubhadala imali apho kuthenga izidakamizwa kodwa bese kuhanje kusethathwa izidakamizwa lezo kweyindlu kodwa izindlu zakhona ziyaziwa so ngithini lapha ngithi kubhake kakhulu and sizwa sokuloku ganga futhi okukhulu okwenzakalayo ukuthi abanye bona abathengisayo laba abazisebenzayo bethengisa ezikolo abantu emagedini ezikolo bethengisa amabhanzi bethengisa amasikonzi lani lani kuthiwa sebefaka izidakamizwa phakathi kwamasikonzi abantwana besikolo bethenga so kuyatshengisa indaba le isibhake kakhulu ngoba kathesi sitshaya abantwana abancane abangelacala abangazi lutho injongo kuyikuthi ungaze uthathe izidakamizwa umzimba uyakuso sithi uze uqhubeke usebenza kuhle lo uzithatha nsuku zonke so laba abantu izigangi lezi ezinto ezikhona ezinye ezithengisa kungayisibo bonke zenzela ukuthi zingaze zifake izidakamizwa abantwana bathenge kanye sebebuya kuye bethenga nsuku zonke ngoba umzimba wako usufuna ukuthi ahlalisane namasikonzi kanti kule nto efakiweyo kodwa kulokhu usebenzelana ndawonye phakathi kwezakhamizi phakathi kwabantu be-child protection kwabantu uhulumende ikakhulu iZimbabwe Republic Police abantu be-social welfare bakahulumende le service society ngobuningi kubhizi abantu babhizi bayagijima ukuthi bancedisane babambisane njalo sile nhlanganiso ezikhona ezabantu abatsha lazo ziseziphathekile ezinye kulolu hlalo la njengezakhamizi inhlanganiso yebulawayo Progress Association silogatsha labantu abatsha layo lubhizi ubana ligijime kodwa esingakutsho yikuthi uhlupho yikuthi khathesi izidakamizwa zithengiswa ngabantu abatsha zithengiswa abantu abadala kusitsho ukuthi sokufanele kube sibe lama programs oyiwo ajonge ukuthi athinte bona abadala bonabo yibo abathengisa lezo zidakamizwa ukwenzela ukuthi indaba yezidakamizwa ime ngoba eqinisweni kubana sibulala abantu bethu bese sibulala futhi lokuthi ikusasa yethu ingabi khona nxa sidakisa laba bantwana abancane abangelacala
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo lokho sokudaba lunye intathele izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ube semkhankasweni wokulwisana lodaba lokumemetheka kwezidakamizwa kobulawayo izolo wasethulela udaba olulandelayo
Unkosazi Fadzai Marawatsanga umsekelo womqondisi ugadari kwahulumende olubona ngentuthuko yezabelo uphatheke kulo mkhankaso emele umphathi ntambo wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube
amadrugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile kwinansiyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe
isikhulumeli samapholisa kobulawayo inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalo mkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa
kusuka kulo mkhankaso sesiyenza umsebenzi abantu bazabasebenzisa zabasesetha abantu bebotshwa bala ma-drugs abantwana babebhema lapha kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs losebenzisa ama-drugs siyaqalisa nje i-operation ezaqalisa asazi ukuthi izakumanele kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi la ma-drugs.
Ubheki Inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa yinhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele sinye ukuzijabulisa ngenxa ngitshayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidakayo ilanga litshonile ilanga ukuthi lingihambele kuhle ngiyabona kuyawumele kube lotshwala phakathi. Ya kuswelakala komsebenzi kakhulu kwabatsha ngibona yikho ungathi yikho kusuka kubatshotshozela ukuthi usele into zokwenza akula ma-recreational facilities amaningi elizweni so abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichel Dube oleminyaka elithumi lasishiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama-youth ayaphela especially ngesikhathi khathesi okumele siyevota ama-youth ayaphela siyarejiseka angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela babona emakhoneni besenza into zona lezo enze akulunganga. I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services ihlanganiswa encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela linhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka 11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye ngisithi bafuna ukukhupha i-stress ngenxa yema-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akula ma-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ilama youth centers ulama swimming pool kubo makhandeni iluvezi umpopoma whereby thina we used to go there siyaswima attend ama entertainment activities khathesi left due to lack of ama recreational centers le ndawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo besocialize kukhanya zikho lezo ndawo lokhu kungaba ngezinye zezimbangela.
Intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza ngakho bagcina bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Uduba lezidakamizwa lusabalele hathi kobulawayo kuphela kodwa lusemadolobheni wonke yaseZimbabwe asethwele nzima. Ngimena Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
asambeni madoda siyovota.
Ukuzokhetho namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lethu lihlezi ligijima libhoda izabelo zonke zakomthwakazi ezigoqela iMathebeleland North, iMathebeleland South, iBulawayo kanye leMidlands. Ye ukhetho njengoba sikhangelela ukuthi luzoba khona lonyaka between July and August. Siyakhankasa lathi sibhoda ezabelweni sitshela abadala ukuthi hayi ibandla labantu, ibandla leMthwakazi Republic Party likhona. Yilo njalo okumele ukuthi nxa sizangena ekhethweni balivotele. Ngokunjalo thina uzananzelela labalaleli ukuthi from 2014 iMRP isungulwa kuzofika namhlanje siyilona kanye ibandla elingabunjelwanga okungena ekhethweni kodwa elabunjelwa ukuzokhulula umthwakazi wonke jikelele. Ngoba siqhubeka sisebenza labantu bakithi bonke esithi thina abangakayitholi independence yabo kusukisela ngo-1980 kuzofika lesi sikhathi. Nguye ngakho ke ibandla lethu litshiyene kakhulu lamanye amabandla akhompyutha kwezepolitiki yaseZimbabwe ngoba thina sifayithela kumbe silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination kumbe i-total independence from kuleyi abayithi yi-Zimbabwean independence. Ngokunjalo ke siyaqhubeka sikhankasa. Ye mina ukuthi njengoba ukhetho lusiza ngizangena ngaphi njengebandla asikafiki esigabeni esesifinalize khona ukuthi ngubani ozamela abantu esiqintini esithile kumbe esabelweni esithile. Konke lokhu kuzaphawulwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party. Lapho sizakwenza sinanzelela ukuthi abantu abazomela abantu bemela abantu bakomthwakazi kumele kube ngabantu ngempela aba-understandayo ukuthi kutshoni ukuba ngummeli wabantu. Thina njengeMthwakazi Republic Party asiziboni njengama-masters nxa sikhokhela abantu kodwa sizibona njengama-servants izisebenzi izithunywa izigijimi. Kunjalo nje lami kulesi sikhathi angeke ngaphawula ukuthi njengoba kuyimholi waleli bandla sengingazitshololo ukuthi isiqini akhawunti engizongena ngime kuso yisiphi. Abantu ngesikhathi esiqondileyo baza kutsho lokho, njalo ibandla lethu lizanika i-direction yokuthi siyingena njani ekhethweni lolu olukhangelele ukuba khona. Kungakho sithi without political power abantu abakwazi ukuthi bazilawule benze lokho abakufunayo ezabelweni zabo.
Sike saxoxa labanye amabandla ikakhulu ele-CCC bathi bona bayehluleka ukwenza imihlangano ngoba besanqatshelwa ngamapholisa. Lina ke
kuliqiniso babugande, sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase, ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo i-regulating authority bapartisan. Ngasokusiza amabandla njengawethu lamanye, imithetho yabo bayayiwomisa bayibophe ibe nzima. Uzananzelela ukuthi kumaviki amabili adlulileyo ibandla lezano PF through ingatsha zalo lezo sokuthiwa kulama vendors for ED labo kwathiwa ngabantwana bama veterans bangcolise ubulawayo wonke laphana e-Third Gold Building kusolobon lo ebeshtepo lo 40th Street bedemonstrator begcwele umgwaqo bamisa ibusiness yalelo langa. Akula muntu wabotshwayo, akula muntu owacharjwa nge-public disorderly conduct, akula muntu owacharjwa nge-incitement of public violence. Yikho ke sithi hayi sizazama zonke indlela ezizayenza ukuthi ibandla lethu lanxa kunzima likhankase liye ebantwini.
Lo ke bekungumkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izulu elilolaka linela chaya isiqinti senyathi esigabeni seMatabeleland North sachiya izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zingasela lapho okokuhlala. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa usuchiye abantu abambalwa bebotshiwe kunye lepolisa elilodwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilele enkundleni linjani lonke basakazi baka Studio 7. Ye, ngiyayizwa indoda leyi ezano leyi okuthiwa ngumalani inkomo. Hayi, indoda leyi ikhulumela ipolitiki esisu sakhe. Lingakhohlwa abantu bakithi ukuthi kuvele silabo abantu kuzano laphana abathengisa umhlubulo wabantu bakithi abanjengabo inosinkala abayibo ababhuqa abantu bakithi besebenza le zano le 5 brigade. Silabo abantu kanjalo kumbe selikhohliwe, ngithi ngilikhumbuze bantu bomhlubulweni wasemathebheleleni, ngoba unkala yena wayesutha egqiba isisu sakhe ngokufa kwabantu. Yikho ubona abantu abanjabo umalani inkomo laba bekhuluma ukuthi zano iletha intuko ebantwini. Intuthuko okhuluma ngayo othi bayalungisa imigwaqo, umgwaqo osendlini yakhe lapho ohlala khona yena, hayi elizweni. Libananzelele abantu laba bayathunywa ukuthi bezoqedelela abantu bomhlobo wakibo. Yiyo indlela abahola ngayo, yiyo indlela abagqiba ngayo izisu zabo. Yibo bona laba abantu ababe ngama-agent egugurawundi ababehamba bethengisa abantu kubulawa abantu njengabo inosinkala. Yibo labo malani inkomo.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Ngibingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement. Hayi, siyamuzwa upresident lo e-EFA umbe kuthiwa ngundirale lo velo upresident lo against the CCC, kambe ngathi vele ku-2018 wathola yoni 1% emelana lebandla labantu. Ubona ungani vele ngakhuluma kubi nge-CCC, kuyini okuzomncedisa? Kanti esibuzwa ngopresident lo emazweni ukuzokhuluma lomnanga kwayena sekhuluma ngama-structures e-CCC, akuhambisani laludo. Manje umuntu onjalo uyamkhetha ukuba ngupresident okuthini? Uyathi kumele address i-economic yeZimbabwe yena besesitshela ngokuzalwa kwabantu. Umuntu kumele uthi nxa ubuza uhlale phezu kodaba, nothi ukuthi wena ubuza into wena sikhuluma okwakho. And ungaze yiliphi ibandla elimelana le-CCC li-waste isikhathi sayo. ukuthi ithandwa ngabantu vele lokho kwethukutsi kuyafana lokuthi umuntu esemathandweni wena ukhulume kube ngendoda yakhe kumbe ngomfazi wakhe you are wasting your time because umuntu lwana usamthanda lo muntu labefuna ukuzibonela baningi abadala labekhuza ungakhombi because bani kunje kunje kodwa abantu labantu bezivecine bezalisa so umuntu okhuluma kube nge-triple C waste isikhathi sakhe i-triple C libandla labantu lokho kwama-structures kudingwa ngabantu abangelancedo abangenani lokwenza le-triple C thina i-triple C siyithanda injalo ingela ama-structures ku-triple C asithanda i-structure sithanda uchamisa abantu kumele bekuzwisise khona lokho bangakuzwisisa bazehlukana lebandla le-triple C
salibonani basakazi baka studio 7 ulise konke labalaleli into ethanda ukuyizwa kahle yile ndaba ama-sanction leyile kahle kahle ngizothanda ukuthi ngibuze kulo baba lo abantu oshuma kati ngoba lapha akaphendulanga umbuzo lapha babuza ukuthi ama-sanction la afakelwe ukuthi i-economy iphansi noma yena akakhulumi iqiniso waye angavele akhulume ukuthi ama-sanctions la aseZimbabwe ngenxa ye-ZANU PF hhayi ukuthi ngoba abelungu bafuna umhlaba muphi umhlaba bawufuna ngoba ama-sanctions la afakwe nje kungenxa yebandla lele le-ZANU PF elingavumelani lamalungelo abantu abantu nje bathule kanzima kumanje kuyile ZANU PF abantu bathele nzima bangidinyiswa ngapha nangapha emazweni abantu abahlali phansi ngenxa le-ZANU PF engiphinde futhi ngisole le ukushaywa kwabantu le abantu basematobo la i-TPC siyizwile laphana ithi khona kunama reforms abawenza kodwa ke ngiyabona ukuthi lapha ziningi abantu esehlala zenzakala abantu bahlukunyezwa kodwa asikezwa ngokuthiwa kulo muntu we-ZANU PF oseboshiwe ngenxa yokuhlukunyezwa kwabantu lokho esicela ke impendulo lapha abantu bakithi ngesihle sibili nangomoya wesonto
sanibonani uma ngabe sifuna ukuthi izinto zethu zisihambele kahle ake siyeke ufuna ipower ngoba abanye ngebabona ukuthi bafuna ipower umuntu ufuna ipower yikho nje into ayidinga ipower asifuneni into ezosiza umphakathi wonke weZimbabwe singafuni ipower ngoba uma ufuna ipower ufuna wena ukuthi usuthe wedwa uzofana futhi nezana bayeke uzube nomehluko ngoba manje masiyenza nakanje sikhombana ngeminwe ukuthi yiye emandebeleni yiye CCC yiye amashona hoda yiye kwacha kwacima akusebenzi next lokho akunikezi vele isinkwe etafuleni uzokhala uzoguge lokho kukhala wayizama ibusu iqhubeke siyaphambili
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi sengathi ngingasiqhubekela phambili siphathele umsebenzi uhle kanje siyabonga bese singibe ngithanda nje lami ukuthi ngiphawule kancane ukuthi ngizwa abeZANU PF lamapholisa wayo bathi ma kule mhlangano ye-TPC behambe bayogcwala bengama-SIO beyini befuna ukuyathi indlebe ukuthi i-TPC iyenzani angeke benze lutho ku-TPC as long i-TPC ingasela ama-structures siyabonga kakhulu abaphathi be-TPC lo president wakhona ngokuhlakanipha okungaka noma iZANU ingazama ukuthi iyenzani kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokhuluma uzobanikeza amandla ngoba lokuhlakanipha ngathi banakho bese ngisiba ngidangale kakhulu kulabo abafowethu be-MRP ukuthi bona bathi bayi-opposition bafuna ukuthi abantu bevotele okhansila babo beyi-MRP bevotele ama-mayor beyi-MRP kodwa upresident wabo bese siba ngumnangagwa iZANU PF batsho ukuthi ma kusaphethe iZANU PF ukhansila we-MRP uzokwenzani kumembe of parliament wayi-MRP uyokwenzani into engasenzela kahle sonke singamaZimbabwe ukuthi sitshintshe uhulumeni yonke iZANU PF yonke iphume kuphathe i-TPC and then bona be-MRP bese bebuya ke bekhalaze ngalokho ababekhalaza ngakho abantu bakulucindezelo kulungiso kodwa bona mabezathi i-TPC ayibuyizohlangana labo bona bayiphathe encane ngoba abalangitsho no-president we-MRP so amadoda e-MRP ngiyabacela ngabe qinisile ngempela ukuthi bayi-opposition labo abaphume kwe-MRP bejoyine ku-TPC ngicabani konke kungasenzela sonke ngono njengamaZimbabwe ke sibone ilizwe lidalo likhululeka lisiba lesizotha siyabonga ukukhuluma ngosipho
salibonani 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 ngikhuluma ngisemangwe ngisola umbuso kanangagwa lo sithwala izenzima ongafuna ukutshelwa ongafuna ukuzwa ngabantu so umbuso enyamazana thina abanye asihambisani lawo kodwa into ebantwini abantu abazame nje ukutshintsha bebelo tshintsho bevotele iqembu elikhulu elibuya ngamandla i-triple C ibona ngathi ingcono kakhulu ukuthi ingane ingasikhulula embusweni lo uyendlova iphisa mnangagwa ngiyabonga
studio 7 salibona nonke basakazi nabalaleli ku-studio 7 la hayi mina ngutshova ingolovane le enkaya so lapha ngizama ukuthi sibonisaneni njengalokhu kusiywa kuma-elections kudinga inhlangano zonke lezi ezi-opposayo asihlanganeni sikhipheni liphathi side lokhu asingeke siyikhiphe siyekele ukugxekana siyekele ukuyenza lokhu nalokhu side engcono yile engcono akukho engcono ukukhipha liyana yibo ungcono engibubonayo mina then yindlela yakhona ngoba ayikho enye singayenza uma sihlukene kanje omunye la efuna ukude buse omunye la efuna ukuthi abusaye asikhipheni bese sibusa kahle bese sithola idemokrasi ngoba ayikho le demokrasi lapha ekhona yabo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria leTurkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4800. Izisebenzi ezihlenga abantu bezimatasa ziphanda ngaphansi kwezicucu zemduli edilikileyo okutsho ukuthi inani labafileyo lingaqansa. Uhulumende welemelika uthi uzaphathisa amazwe omabili la ngoncedo olokudinga ukuthi lihlenge abanye abantu lokuphathisa abalimeleyo. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhe bangodube.
Ukuzamazama komhlaba lokwenzakale elizweni laseTurkey laseSyria kube into ethuse abantu abaningi kakhulu ngoba kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungasiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa ke kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile kodwa ke kunjalo abantu abakhangela noma abahlola abantu abangabe beqhibelekile ezingozini lezi lokho saqhubeke njalo besaphenya besasetsha besazama ukuthi bagebhe babone okutshengisela sobala ukuthi isibalo lesi sizayo ngokuya ngokunyuka lapha kulelizwe laseEngland kade kungazange kwazwakala kakhulu ukuzamazama kulelizwe kodwa ke abantu badumazekile kakhulu bethukile kakhulu ngoba kwenxa into yenzakala elizwe lefana laboTurkey okungakuthi iTurkey iseEurope kuyako kusekusibalo lomthelela ukuthi sekungabe kwenzakala njalo la kwamayamazwe akhona apha eEurope okuyinto engasimvama ukuthi kwenzakale into ezinje emazweni naseEurope.
Ubona ama-earthquake ake ayenzakale yini eNgilandi njalo ungasitshela ukuthi nxa kungenzakala ilizwe lona lilungiselele na ukuthi liyenelisa ukuhlenga lokuphathisa abayabe bethintwe ingozi le.
Ilizwe leEngland lihlala liqaphile ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa kungenzeka isigameko esifana lazana lezi ukuthi bayenelise ukuthi bahlenge abantu babo ngoba into eyenza kakhulu ukuthi bahlale bengabantu abaqaphileyo njengoba sazi ukuthi kulezigameko esifana lezinto zeterrorism ezilokwenzakala kuleli lizwe okwenza ukuthi babe ngabantu abahlala beqaphile izimo ngaso sonke isikhathi. Kodwa ke nxa kungabe kuwumthelelo ukuthi kungabe kwenzakale i-earthquake ilizwe leli lingabe sengozini eningi kakhulu ngoba sazi ukuthi lapha kulezinto ezifana kubo London kakhulu edrobheni laseLondon izitimela eziningi zihamba ama-underground tube izinto eziningi ezingabe ziphansi kulamanye ama-bridge ahamba ngaphansi kwamanzi kungabe lokunzima obukhulu kakhulu okungenza ukuthi ukulahlekelwa kwemiphefumulo yabantu kube sezingeni eliphezulu kakhulu. Kodwa ke esithemba ukuthi akusoze kwenzakale njengakule yonke le minyaka edlulileyo kungakaze sikubone kusenzakala into efana layena leyo kuleli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhe bangodube olandela izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 esebhilitane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo loku omela igogwe enembuziya edalele eParliamente umnomzana Justice Mayor Watiajena labanye bakhe basulelwe icala lokuntshontsha imali ezigidi ezinhlanu $5 million. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo, abahlali bedolobho bathi bazaxhasa amapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.